Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi omuhle ngolwesihlanu mhlaka 22 kumpandula 2023. Igama nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukhetho ne-democracy eZimbabwe izinto ezihlala ku-English dictionary. Asizake sikubone lokho. I-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge-constitution.
Ibandla le-TCCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo elizweni lakhe lokuthi umnotho weZimbabwe ukhula ukwedlula eyamanye amazwe asezansi e-Afrika. Kodwa abezanu PF bathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso.
Kanti labo bathi abakabakuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ay-opposition angenile bona abakhethwe khona bagcotshwa ama-MPs.
Owake waba ngumongameli we-South Africa uMnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kuqedwe ukudoniselana ukukhona phezu kwempumela yokhetho njalo kulungiswe umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla eliphikisayo ele-TCCC selisole kakhulu amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni we-United Nations izolo lapho azitshaye khona isifuba sithi eleZimbabwe yilo elilomnotho okhula kakhulu ukwedlula yonke eyamazwe asezansi ye-Afrika. Umnangagwa uthe njalo eZimbabwe kulombuso wentando kaZulu idemokhrasi kanye lokuthi ukhetho olusanda kwedlula luqhutshwe kuhle lobanje lusolwa ngamaqula enhlanganiso ezinengi ezigoqela e-African Union kanye le-SADC. Usole njalo izijeziso zenotho azetheswa iMelika esithi kumele zesulwe ngoba zilimaza uZulu makhansa. Nanka amazwi kaMnangagwa.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible elections. Zimbabwe has been under the illegal unilateral economic sanctions for 23 years imposed by some Western countries. These sanctions were designed to subjugate the sovereign will of the Zimbabwean people. We therefore demand that the unjustified unilateral sanctions be unconditionally lifted, including those imposed on countries like Cuba. In spite of these debilitating sanctions, the people of Zimbabwe have become masters of their destiny. We are recording unprecedented development and economic success milestones. For the last 3 years, our country has been the fastest growing economy in our Southern Africa region. Further, Zimbabwe is prioritizing the eradication of poverty and improving the quality of life of our people, particularly those in rural areas.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York izolo. Abe-TCCC basole uMnangagwa besithi kuyamangalisa ukuthi uyaziqhenya ngokuthi umnotho weZimbabwe uqhuba kuhle kubona abantu bedubeka lokuthi ukhetho lwahanjiswa kuhle khona isadagle AU zisithe kunenge okungahanjiswa ngemfanelo. Sixoxele umnumzana Tim Moringai owe Triple C khonapha eMelika.
Simangele sisizwa ubaba umnangakwa ngoba I think okakathesi asikwanisi ukuthi ngumongameli welizwe leZimbabwe ngoba siyakwazi lathi ukuthi izinto azikabi finalized. So ya yena ubuye ngokufuna kwakhe ukuthi tshela abantu ukuthi sengumongameli weZimbabwe, but thina siyakwazi ukuthi ukhetho ledemocracy eZimbabwe izinto ezihlala ku English dictionary. Asizake sikubone lokho. Okwesibili ukuthi i-democracy ikhuluma ngezinto ezikhuluma ezifana njenge constitution ukuthi i-government yelizwe nalelo iyabe imele ihambe according to what the constitution has said. Siyabona ukuthi umnumzana Job Sikhala lo nomzana Jacob Ngarivume ama constitutional rights habo have not been adhered to or followed through. So konapa ma ubaba umnangakho ekhuluma ngokuthi kule democracy eZimbabwe hayi ikuzi uzichaza nje engakwazi ukuthi abantu bonke bayabona ukuthi the world is not in the supporting their actions during the elections.
Yebo lina lithi ukhetho kaluqhutshwanga ngemfanelo okuyinto ekhulunywa ngama observers amanengi agoqela we-African Union kanye laweSADC. Kodwa umnangakwa utshele i-United Nations ukuthi hayi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo njalo wanqoba kuhle nje.
IZimbabwe is a country among a group of nations. Amazwe wonke ale brotherhood sile regional body ethiwa yi-SADC. SADC sabona laphana eLesotho kuze kube lodlakela. Yona iZimbabwe yathumeza ama intelligence operatives amasocha ukuyencedisa ukubisela uPrime Minister owayesekhithiwe ongaso emthethweni. So there are rules and regulations for ama elections and ma elections protocols and how to follow the constitution among the SADC brotherhood. Singasuka khonapho siya ku African Union. I African Union ile mthetho layo etshela ama countries wonke ukuthi ma ungalalela your regional brotherhood ku AU lakho kule mthetho ekhona. Sifanana labantu abahlala endlini elobaba lo mama. Kulomthetho everywhere where you go. Ungasuphula yona lo mthetho, then there is repercussions. Khathesi eZimbabwe asila president. Sonke siyakwazi khonoko. The whole world is saying ukuthi ubaba umnangagwa ekhulume esithi there's a president in Zimbabwe, hayi lola soqiniso ngoba siyakwazi ukuthi iSADC layo sizwe ubaba uRamaphosa esithi abakanikwe i-final report so they can sit down ba khangele ukuthi okwahamba wrong yikuyini. So okwakathesi hayi siphonga ukuthi sile representative evele eZimbabwe but umongameli welizwe asila.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Triple C khonapha eMelika. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi ngempela kulo mbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Ukhetho nkobolo wahamba kuhle. Isibonelo ukuthi konke kusho kwenziwe sokonke sokudlulile ukhetho soludlulile. Kanti labo bathi abahamba kuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile khonapho akhethwe khona bagcotshwa ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona bangenile edale le-parliament bangeneleni nxa ukuthi ukhetho lohamba kuhle. Kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga. So konke lokhu ngawukhangela nkomo ayisiyo nto enhle naleyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshona bebhodisana lento zonke ezinjengalezo futhi abantu ukuthi ukhetho lokuhamba kuhle abatsho bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona behle bezimele eceleni bangenelani
Vati vangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu.
Hayi, Nkomo, inhlala yenza, inhlala yikho bahlala bekukhuluma balamanga. Nxa benjalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu. Bangokulungisa okuqondane labo kuphela lezikhwama zabo. Abanani lokulungisela abantu uZulu. Inkulumo yabantu abanjalo bazi cebela kuZulu ukuthi kuthi xa besithi wena uqedwa lwabawe xa bephakathi kwentu yakhona hayi balamanga ukhetho xa abantu besithi bona ukhetho lwabawe abameceleni sibone siyuthi baqinisa ukuthi ukhetho lwabawe but xa bephakathi laphana even lanxa bazama ibandla labo lazama ukuthi ithi hayi mani neceleni kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lwahamba.
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi idemokhrasi. Kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwe lamalungelo bathi hayi idemokhrasi kayisekho eZimbabwe, abantu bayahlupheka, bayahlukuluzwa, abanye bayathunjwa, bayatshaywa ngezikhathi zokhetho, akula demokhrasi ekhona ngokutsho kwabo.
Yazi umbuso khona lo kaMnangagwa kaJesi awusombuso lwana ofana lo kaMgabe. Abantu bakhululekile bazenzela umathanda ikubazwa bekhuluma intando yabo bekhuluma into ezingayisizo kulokuthula kuleli lizwe. Akufanani lamazwe amanye esingabala njengabo South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthole umuntu ezihambela lapha. EZimbabwe umthetho ubanjwa njengomthetho. Umthetho ngumthetho Nkomo, la njalo abantu bakhululekile, umuntu uvikelwe, ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe, njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into, ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi. Kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sebenza bephongudelela nje begcine besenza into ezingayisizo. Uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu. Nkomo, kulokuthula elizweni leli one yiko kuqakathekileyo ngoba ukuthula into yakuqala Nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto. Kwese kulandela lokhu abantu bona ababakhuluma ukuthi akula kuthula eZimbabwe akula demokhrasi bebezigambeni la olalokho. Mina vele Nkomo nyambangala anizange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bebekhantaza bekhululekile esigabeni sethu. Ngingazi kwezinye iindawo ezicatshileyo engxa esingazaziyo but labo abantu bebezikhantalela bezenzela umathanda besenza yonke into abazange nongeliphi ilanga kulelinye lapho enhlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganeni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi le.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Owake waba ngumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki uthi kubalulekile ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa athathe izinqumo ezifaka uZulu weZimbabwe phambili ukuze kulungisiswe ingxabano ekhona phezu kwempumela yokhetho njalo kuthuthukiswe umnotho. Umbeki wethule amazwi la ekhuluma lomsakazo SABC eseNew York ngapha eMelika. Uthenxa ungumkhokheli uthole ilizwe lakho lisebunzimeni obufana lobeZimbabwe, kuyabe kumele uthathe amanyathelo aqakathekisa uZulu njengalokho okwenzakala ngo-2009 kuze kubunje uhulumende wenkazatho phakathi kwebandla leZANU-PF lele-MDC. Umbeki nguye owakhokhela inkulumo zokubunjwa kukahulumende lo esangumongameli. Osomabhizimusi bakobulawayo babe lomhlangano lomphathintambo wezamabhizimusi unkosikazi Sithembiso Nyoni izolo bamethulela izikhalazo abathi kumele zilungisiswe nguhulumende ukuze kuvuselelwe amabhizimusi akuleli dolobho njalo kusungulwe amatsha. Kubika u-Anastasia Ndlofu.
Umhlangano lo ungenwe ngabosomabhizimusi abedlula amakhulu amabili abavumelane ukuba idolobho selibhazalele kwezamabhizimusi. usomabhizimusi osakhulayo unkosazana noMathamsanqa Simanga uthi sokumele kusebenze ubulembu ekuthengiseni impahla elungiswa eZimbabwe.
Mina ngizokhuluma nge-digitalization e-commerce ukuthengisa online, ukuthi abantu bezama ukuthengisa online ngoba yindlela eyaphambili ukuthi abantu beyazi ngama-products abo, not just eZimbabwe but emazweni la angaphetsheya.
Usomabhizimusi olungisa insimbi uMnumzana Dosen Mengisi ucele ukuba kube lamathuba avumela ukuthenga imitshina emitsha.
Nga ukhangela imitshina esebenziswayo lapha eZimbabwe, it's old machine. Yeah, but 1960s and 1940, 1930. So, ama-imports kathesi maningi.
Umqondisi wamabhizimusi amancane i-SMEs Chambers unkosikazi Sithabile Bhebhe ukhala ngokuthi amabhizimusi awalamali yokuwavuselela.
Kangelela okuningi kakhulu ngoba abantu bakubulayo sebesafe kakhulu, abantu abalamali izinto kazihambi njengoba la ubona. So sikhangelela ukuthi izinto ziphutshe, uminista njengoba esithembisile imali bekhona ama-SMEs athole umsebenzi, ngoba ama-SMEs ayanamsebenzi. Lokuthola lokho sokwenzakele lokhu kubulawa yantsho kubone abantu abaningi they were affected, and okubuhlungu okokuthi vele abanye abantu ababa bayanga esikolo ngenxa yokuthelwa la ngenxa yokuthi akula mali.
Umphathintambo wamabhizimusi lamankampani unkosikazi Sithembiso Nyoni uthembise ukusebenza lo meya wakobulawayo lo mphathintambo waleli dolobho ukuvuselela amabhizimusi akobulawayo.
Sivumeleneke manelela manelekazi ukuthi sizasebenza ndawonye, sizaba liseko lakobulawayo. Iseko liyalazi lapha kumele ufake ibhodwe ezini, ukhona ukuthi angaqamuka uSithembiso angaza kayibambe ibhodo, uJudith angaqamuka uSithembiso kayibambe ibhodo, uSithembiso angaqamuka uJudith Ncube kayibambe ibhodo, uSithembiso Nyoni angaqamuka uColdat will not hold the seat. But together as this triangle iseko leli, we will make sure ukuthi ibulawayo, as one of the speakers say, to the best of our abilities comes to the glory of yesteryears, if not better.
Osomabhizimusi bacele unkosikazi Nyoni ukuba acele uhulumende ukuthi aphume lemithetho elawula amabhizimusi ehambelana lesimo somnotho welizwe esikhona manje, kusebenziswa imali njalo ehambelana lomnotho welizwe, kulungiswe imigwaqo, kuthengwe imitshina yakulezi insuku ngoba ekhona isimidala. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Selikubonile na okusemaphephandabeni. IZim Live ithi kulabasekeli bezanu PF abalishumi lambili 12 abamiswe enkantolo besethezwa icala lokuphehla uDlakela ngemva kokutshengisela emahofisini ebandla labo eHarare ngolwesibili. IChronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usole amazwe aphetsheya esithi achumayela ivangeli lamalungelo oluntu kodwa wona ephehla izimpi kwamanye amazwe. Sokuyisikhathi sempiko yenu.
Studio 7 ninjani basakazi bethu, siyabonga kakhulu umsebenzi elisethulela wona. Okwakitho kweZimbabwe akusakhulunywa lo, asisakwazi ngesokuhlangene kwaba yigidike kwaphinde kwaba la yini futhi iSodoma leGomora, ngoba kusekhaya ngale kunzima bafowethu, kunzima Nazi nxasi sizwa kuthiwa khona yeye kuthiwa bathi belungisile ezehealthi ukuthi ezibhedlela. Yazi abantu bangabothi abantu amanga into engekhoyo and labona abalandela izanu bakithi akililandeleli ithuleliyo ngoba niyalakwazela ukutholayo. Lisiyeke lethu nesihluphekayo lingakhuluma imanga. Esibhedlela manje umntwana ma eqabukile ethukile. Uyahamba esibhedlela umntwana ufuke ubhalele ukuthi hambe ethenga iplasta into zeziplasta ekhemesti ukuze umntwana eyifakwa iplasta. Isibhedlela kuthiwa isibhedlela asingela plasta. Khonapho singathi thina isibhedlela kulotshintsho olukhona khona lapho. Hayi kungadlalwa ngabantu la. Abathola khona ukudla khona ngale kabadle bethule bengabokuqambela abantu amanga. Bengabaqambi sibili amanga. Ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu thina abanye kuzwisa ubuhlungu ngoba kwapha siphanda nzima sisemazweni. Umntwana selimile sisesibhedlela sokuthiwa kufunakala iplasta. Iplasta yakhona iyathengwa ngapha yena uqamba amanga. Uthi ezibhedlela sokurat. Kuba phakathi komphakathi hayi nyamesaba la ubaba wena umnankakho hayi. Amangala usokaso wendoda la umfazi lamanga sohambona uthumize ngawakhe.
Ungakunjani umsakazi nabalaleli? I-cabinet kaMnankagwa le uyiset up for ukuthi bantshontshe. Bantshontshe hayi kuntshontshe kokudlala and manje i-term yakhe yokugcina sefuna ukuntshontshela isayini. Yiyo nje into afuna ukuyenza and ngapha nabantu besisisi uChamisa uthatha abantu beHarare zobafaka kobulawayo and eMandebele niyasetshenziswa angazi nizovuka sekutheni. Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu. Ngiyabonga umsakazi.
Salubonani, salubonani, salubonani basakazi beStudio 7 labalandeli bonke nje umhlaba wonke jikelele. Lingabe linjani basakazi abahle? Ukhuluma uKB. Ya lapha besikhuluma ngalento yaMnankagwa le. Ukuthi yena uyazifaka emhlanganweni kuphela uyahamba yena okhangela ukunyamalala ebeloku ehamba-hamba kuphela ehamba-hamba uhluleka ukulungisa into zaselizweni etshela abantu ukuthi izibhedlela zirayithi zirayithi ngabi izibhedlela ukhuluma kuphela ngoba ufuna ukuthi bebuke ukuthi uyayenza kukhona into ezamayo kungela lutho ejwayela abantu ngahlale lo muntu luyadelela.
Asalibonani Studio 7 ekhaya elihle ko-VOA. VOA siyabonga. MnankaGwa vele ngikwazi ukudala lento azayikhuluma kuyende. Ukhala ama sanctions lo ndoda. Kodwa lo ndoda ama sanctions akhala ngawe. Nathi sifakela ama sanctions ngawe. Uzenza inkunzi. Kahlangana nezinye inkunzi ezimgilayo. Inkunzi ayigilwa ngezinye inkunzi. So nanti lapho sifakela ama sanctions nathi sizosihlala emzansi nxa ukuthi sifakele ukuthi ama sanctions akhe la. Last time uMtafatsa Mgwadi uthe abantu mabuthi bangakhuluma kabi ngezani kodwa umuntu angakhuluma kabi ngopresident kufanele abotshe. So abakwamukele nabo lokho. Ma sibothela thina ukuthi sikhulume ukuthi umbuso kaMnankagwa sowufuni siyabothelwa lokho. Naye kabothela ukuthi uqilibezele ukhetho. Hey, kabotshe, kabotshe. So uMnankagwa ama sanctions are right naye. Manje ubhizi izolapha ukukhuluma ngendaba yezibhedlela ukuthi yena abakwazi ukumela health. Manje kanti waye ngabani health bayimela uDavid Coulthard uzowayenqaba ukuthi enikezwe imoto ngenxa ukuthi ebonthi health ifile. Yena ihealth ayibona iphila yipi. Elo madala lo. Hey abantu bezani kahle kahle. Bonke siwabalimaza, siwabalimaza abasaboni sebe blind.
Studio 7 linjani bahlonishwa bani? Hayi thina siyaphila. Ya sasathola nzima sibili isizwe sakithi. Lizwe lethu sithole nzima kakhulu ngokubuswa amaganyana. Amaganyana azasivusa sibili ukuthi bafuna bahlala besona siyanhluphekweni. Ebuhlungu kakhulu. Ngoba sisiza kukhulunywa ezindaba zabamnankagwa bekhuluma khona le mhlanganweni abakiwo. Into yonke abayikhuluma ngamanga. Mina ngikwazi ukuthi abantu abashiwa kuhamba njani empilweni zabo. And balamanga amakhulu othi vele abaselanihloni lamanga bazinongitsho amakhwapho omnankagwa. Ayi, 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 sithole nzima kwelakithi. Umnankagwa ngosathane sikomkhulu akhona ngayi kancane. Akulanti uthi uyenza into enhle elizweni kungela ivini into ayenzayo. Hayi, awungosathane lo muntu mpela mpela mpela. Hayi, uNkulunkulu asathi uzasizwa nena ukukhala kwethu. Kodwa hayi, siyazi ukuthi uNkulunkulu akalibali. Uyalazela khilana alibekileyo. Abantwana bahlehlushelwa abantwana bahluphekela abantwana bethu abo isikolo fee ezibhedlela ivele akulanto enhle ezimbabweni yonke into yinyakanyaka kube ngaqeda kakuyongomnankagwa uMnankagwa vele akulanto azayiyenza kulani lizwe vele. Eish kunzima bafethu siza kuthini? Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda. Ngibele kuTswana. Hayi hayi, sithole kanzima kodwa. Sizo zami ngenhliziyo yami mina ibuhlungu kakhulu ngelizwe leliya.
Kuthiwa sezwe. Asikile imbondo sikile ngenkosi. Lapha ngizama ukuthi ngikhulume ngendaba kaRamaphosa. Ukuthi isadi yakhe izahlala phansi kube njani njani. Ah, kungula lokho ezaphuma lapho. Into ekhona nje ukuthi bazama nje ukuthi bezama ukuthi kuthiwa bakhulumile kuphela. Kodwa amaphosa labo bafuna sihlale siyigqila ze-South Africa. Ukugcwala kwabantu khona ngale-South Africa kibo kuyinto abayibona ihle ngabona. Kube izigqila zabo nje sihlala loka sithuma ezweni sesiyakhiwe. Kutho ukuthi ababoni nje ukuthi impilo yeZimbabwe injani. Ukuthi ababoni sekuthi impilo yeZimbabwe injani ngabantu besihlutheka kangaka. Into nje enhle engikubonayo emathebelendi ngapha nasekuhlamshini khuluma siphila kahle asiyahlukunyezwa asithunjwa yikho lapho embona khona ubungcono nje esilabo thina ngapha siyacina nge-background kade sibugrawundi sisemashoneni bayaxhumbana khona bebekubone bebesakubonayo nge-background angisho ukuthi ngiyakujabulela ukuthi bebulawa abantu kodwa labo bangabeke bekubone lokhu sakubona nge-background. Yini kuraundi yakhona layo khona ngayo.
Leyo bekuyimbiko esithunyelwe ngabalaleli beStudio 7. Nxa ufuna ukuzwakala lawo emlaleli, thumela wakho umbiko ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ekhuluma emhlanganweni walonyaka Open Government Partnership Global Summit, Nkosazana Samantha Power wathi kuqakathekile ukuba kube lekululeko kaZulu emazweni omhlaba wonke jikelele. Uthi lokhu kwenzakala uma uhulumende ephathisana labantu kukho konke akwenzayo. Uthi emazweni lapho uhulumende adonsa khona kanye-kanye loZulu, kuningi okutholwa ngabantu okunjengokuba lesamba semali esiphathisa uZulu. Uthi uma kukhanya okwenziwa nguhulumende, lokhu kwenza ukuba kwenziwe amatshe aligugu lokunye ngendlela eqondileyo. Unkosazana Power uthi uma uZulu ebhatheka kunhlelo zikahulumende, abantu balakho ukuthi kwenziwe abakufunayo, okunjengokuthi okwenziwayo ezigabeni kubancede kakhulu khonapho abahlala khona, ekwakheni izikolo, ekuhambiseni abantwana ezikolo, ukwakha amakilinika lokunye okuqakathekileyo. Uthi ukubambisana kwahulumende loZulu okubizwa ngesilungu ukuthi Open Government Partnership kuyaphambili. Uthi kusobala ukuba kuyaphumelela lokhu njalo ohulumende bentando kayiphikiswa sebethwaluse nzima ngabantu abafuna ukuzibusa. Unkosazana Power uthi lokhu kuvezwa kuphenyo olusanda kuqhutshwa ngabe Freedom House. Uthi balusana kakhulu labohulumende abakhokhelwa ngontando kayiphikiswa. Lempi ekwele Ukraine layo uthi kuzabonakala ngokuya kwesikhathi ukuthi kuyavinjwa kumbe hathi labo abazama ukuhluthuna amazwe abanye abantu. Uphawa uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlelane kahle loZulu ukuze kube lozibuse ogcweleyo. Uphinde wathi kule ndawo ezinjengesabelo seKaduna kule Nigeria esaphuma lamaxebo okusebenzelana lohulumende basebenzisa inkundla yokuxhumana ebizwa ngokuthi yi-Eyes and Ears. Umuntu obona okwenzakalayo uyathumeza enkundleni le abantu lohulumende bakhulume ngakho kulungiswe ngesiphangiphangi. Lokhu sokwenza ukuba abesifazana bengabeletheli ezindlini njalo kube lezakhiwo ezikhangelane labazithweleyo lokunye. Unkosazana Power uthi uhlelo lwe-Open Government Partnership lukhangelwe ukuba luzamemetheka emhlabeni wonke jikelele. Uthi uhlangothi lukahulumende wakwelamelika olubona ngezentuthuko olwe-USAID solubambisana le-Open Government Partnership ekumemethekiseni uhlelo lolu oluzanceda uZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sizigqiba ke lapha ezekuseni mthwakazi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-CCC lisola umongameli Mnangagwa ngokutshela umhlangano we-United Nations izolo ukuthi kulombuso okhululekileyo eZimbabwe lokuthi umnotho welizwe lakhe ukhula ukwedlula eyamazwe wonke asezansi ye-Afrika. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na olivalelisayo nguNtungamilinkomo.